Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 3 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in cash out kodwa sokule migoqo.
Umuntu lencube yena ngokwakhe vele umuntu wayeobele esonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imalini ngoba kule inflation.
Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlola umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobuningi okwenqabela ukulahlekelwa impilo. Sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha iUnited States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esenza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower sixth kusukela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kulandela isinqumo sebhanga elikhulu le Reserve Bank of Zimbabwe sokubuyisela ukusebenza kwendlela yokuthumezelana lokuthenga kunye lokuthengiselana imali olo cash in cash out, ingcwethi ezicubungula izomnotho elizwe zithi kuzaba lukhuni ukuthi kulandelwe imigoqo emitsha esibekiwe yi-RBZ. I-RBZ ihlehlele emuva kusinqumo sayo sokumisa abenza lumsebenzi isithi sebengaqhubeka kodwa bengathumeli kumbe ukuthengisa imali edlula amadola alikhulu, i-$100 ngasikhathi sinye. Kodwa kulabanye ababikwa kade bethumezelana imali efika kumbe yedlule izigidi ezilichumi, i-$10 million ngasikhathi sinye. Ugatsha lwe-EcoCash, okuyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet, bese ibisikhweze lolu daba emthethwandaba lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava SmartTech luphikisana lenyathelo le-RBZ elokumisa lumsebenzi. Embikweni owethulwe izolo ntambama usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangudya uthe leli bhanga lizajezisa abazakwephula imigoqo emitsha kanye labahuquluza imali osekubhahile kulolu hlelo. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Bebekhanya vele ukuthi bebeyasize nqobe efika banacala kodwa ngabantu babo ngama-agents abo, nxa idombo lakho lingakwazi ukukhuluma lizakuphambanisela umendo. So nabona athi kade kuqakathekile ukuthi badinga indlela nje yokuthintinta ulonyoko ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokuthi abantu baziphathe. Angikhona ukuthi kuzasebenza nje kodwa mbona ngathi bebenze kahle nje ngoba abantu beyikhonethi bayiyikholo kancane.
Kodwa lokhu-ke ukuthi ibhanga lingafaka imali lizatshintsha ama-RTGS ngesilinganiso esifanayo ukwenzela ukuthi isilinganiso sayo singanciphi, linyathelo elihle yini?
Angikwazi ukuthi bazawuhambisana njani ngoba nxa bona besithi ungavele ufake imali ebhenki kuwavula kuba lama-consequences ngoba vele umthule ncube yena ngokwakhe vele umuntu ovele edonda ukuthi engezelele izimali ezingena emabhenki kumbe abantu bathathe imalini ngoba kule inflation. Kodwa lapha sesibona ukuthi sokungathi sokuyikwethuka nje njengoba abantu be-economy bethe khona indaba yokuthi akula mali eyenelayo esemsikeni ebhodayo ku-circulation. So abakwenza kathesi vele kuza kwenza ukuthi intengo yemali ivele ihlikhwele, i-inflation yakhona vele iyahliqonde. Ngaye vele baphungukela nje kunjalo njengoba belokhu ade kuyikho khona kade wasebenzisa ukuphambaniseka. Angiboni ukuthi kuzanceda.
Usiba lukhulu njalo uyatsho ukuthi laba abayenza lo msebenzi kumele belandele ezinye iziqondiso. Kuzasebenza yini lokhu njalo kulula yini ukuthi abayihuquluzayo bejeziswe?
Umthetho wakho nje kuyikho vela abantu beyikhonekthi bebe sithi kuyahlupha ukuthi bacubunge bakhangelisise ukuthi indaba yakhona icala lakhona ngubani olenzayo. Ngibona ngathi navele umthetho wakhona lo asizisebenzi ngoba abantu bezimbabwe balezindlela eziningi ezokuthi bazuze imali, hhathi lokuthi kuphunga ukukhuluma nje sokuvala nje ihloni ukuthi bagqube umthetho sekuphendula. Angiboni kuzangenza that.
Singabona uhlelo loluyana lokhu lusebenza ngendlela ebelusebenza ngayo.
Kalibakethe khona akusavunyelwa ukuthi abantu basebenze imali isibane basebenzise imali zangaphandle, kodwa idola lahle laphendulwa lalo liphendulwa emsikeni. Kathi sibe sithi abantu bazafanele ithathe imali i-100 into yakhona umuntu uzakhona ukuthi mina nxa ngithathe imali ngithathe nawo ma athathela i-100 umunye athathela awusuke utshintshele ukuthi ngibona ngathi kuzabuyela nje endaweni lapho ade kuyikho khona ubuqilika kukhona abantu bethengiselana imali le mali yakhona ingathi ihlupha ukuthi uyizuze.
Isisombululo salolu daba kuyini?
Umsebenzi webhenki ukuthi nxa imali iyilutshwana emsikeni sebevula impompi yemali sebaningi, nxa ingabaningi kakhulu bayavala impompi ngokukhweza ama-interest rates. Kodwa inkinga ukuthi imali ephumayo eyalapha ekhaya yamabhondi axotshana le-US dollar. So abantu abaningi abayizuzayo impeni ngamakorokoza bathengisane abegolide bavele bahle bayebambe bezama ukudinga imali yangaphandle layo uhulumente uyayidinga imali yangaphandle. So uqakathekile ukuthi kube lendlela zokuthi imali yangaphandle kumbe ibe iningi kumbe ihleli kuthiwa khona vele yayisasebenzi lapha. Nxa ivele ikhona that abantu bayebelethi beyixotshanisa besebenzisa imali yalapha amakhona.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho, ubeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Abesifazane beZimbabwe sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobunengi kwenqabela ukulahlekelwa impilo. Inkuthazo le iza ngesikhathi iZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba jikelele kumkhankaso okulimukisa uZulu ngalomkhuhlane oqala emhlaka 1 kulinyanga njalo ozaphela ekupheleni kwenyanga we-Breast Cancer Awareness Month. Bangena kunkulungwane lenkulungwane besifazane ababulawa imvukuzane yebele ngomnyaka eZimbabwe. Emhlabeni jikelele bedlula ingxenye yesigidi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abesifazane unkosazana Linda Mpofu, yena othi kubalulekile ukuthi abesifazane bayehlolwa ukuze bathathe amanyathelo nxa bethe batholakala belawo lomkhuhlane.
Umkhuhlane lowu usuqede abantu kakhulu ikakhulu omama, yikho kuqakathekile kakhulu ukuthi bayaziswe kumbe kube le-awareness ngemvukuzane leyi. Njalo abatshoyo kumbe abaphenyaphenyayo abayenza ama-research sebenanzelele njalo ukuthi isifo lesi labo baba lakho sengengeza ukuthi kulama-cases nje ambalwa lapho labo asebeke bahlaselwa yilowo mkhuhlane. Yikho ke kuqakathekile ukuthi kube lomkhankaso omkhulu kakhulu ulimukisa abantu ngomkhuhlane lo. Ungananzelela vele nje imkhuhlane yonke yemvukuzane imkhuhlane ebulalayo kakhulu, yikho kuqakathekile kuphela nje ukuthi i-breast cancer yona ibulala isitshaba sonke, kambe nxa omama abaningi bengabulawa i-breast cancer okutsho ukuthi phela hayi isize asisekho. So kuqakathekile kakhulu ukuthi omama babekwazi bafundiswe bathole usizo kusesemasinyane.
Omama beZimbabwe ungathi balolwazi olwaneleyo yini ngemvukuzane yebele?
Thina okwethu eZimbabwe kulusizi Nkomo, ngoba ungananzelela vele ulwazi luphelela nje emadolobheni kakhulu. Lawo amadolobho amakhulu ngingasabali amancane anjengawethu lawa oGwanda laboBeitbridge laboPlumtree. Yikho ke mele ulwazi luphume kakhulu luye lasemakhaya lapho kuthiwa khona kukomnyama ubambile khona lufike, ngoba thina lapha eZimbabwe asikafiki ezingeni sibi lokucabangela ama-rural women ethu omama basemaphandleni, kungani sibakhohliwe sibi. So kuningi okusamele kuyenzakale ukuze abantu omama bebe nolwazi lemkhuhlane leyi esiqeda abantu kangaka emvukuzane.
Obaba bona ndima bani abangayidlala ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Ungananzelela vele obaba kakhulu yibo abajayele ukuba ngithi lesey kumbe lokutsho lokulawula lokuphawula ukuthi omama bahambe ezibhedlela kumbe bangayi. Sengikhulumela kulabo abathethweyo lalabo abasahlala labo baba babo ababamba ngezandla eziqinileyo. Yikho ke nxa kuthiwa kulomkhankaso kakungabi lomkhankaso okhangele omama kuphela kodwa kube ngumkhankaso ogoqela obaba ukwenzela ukuthi ubaba angalimuka ngalowo mkhuhlane laye unakho ukuthi ancedise umama ikakhulu ngoba abesibhedlela omongikazi lamadokotela ayatsho ukulendlela yokuthi uzikhangele ngayo uzihlole ubuzivotobotoza usize ukuthi kumbe ungabe usulawo lowo mkhuhlane. Obaba labo kunganceda ukuthi bancedise omama ukuthi labo bebotoze bakhangele ukuthi kambe umkami engabe selawo lowo mkhuhlane. So engutsho yikuthi obaba nabo balendima enkulu yokudlala xa sikhangela imkhuhlane le. Labo i-awareness kayifike kibo. Nxa kukhulunywa nge-breast cancer babalwe labo phakathi ukwenzela ukuthi bancedise.
Lo ngunkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazane ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation.
Umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethule umnumo owesimo selizwe owe State of the Nation Address SONA. Ukuhlaziya lolu daba sizahlangana eHarare eCrown Plaza Hotel mhlaka 3 Mfumfu. Wozani lihlangane loBlessing Zulu weStudio 7 sibambane leMedia Center ngo-6 ntambama sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi indodana kamoya umnumzana Joshua Nkomo usibangilizwe usefuna ukuthi amathambo kayise asuswe emathuneni eHeroes Acre eHarare ayengcwatshwa kakutsha ekhaya eKezi. Usibangilizwe ubikwa esithi vele uyise wayetheka funi kungcwatshwa iHeroes Acre kodwa ngoba imuli yayingela mandla alingana laka Grace Mugabe kayenelisanga ukwala lokhu. Iphephandaba leChronicle lithi kulamajaha amabili uGive Mo Mutumba loTatenda Ngwenya amadlwengula omunye umama owayebelethe umntwana bambulala baqhubeka besiya ecansini lesidumbu andubana basiphosele emlindini kunye losane olwalulokhulu semhlane. Ababili laba bagwetshelwe ukulengiswa. Umsakazo we-BBC uthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kunye lomongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria bazahlangana ngemva kwamaviki kube lodlakela obeluqondiswe kwabokuza kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli lapho elisiphe khona imbono yenu eliyithumele nge-WhatsApp.
Inkohlakalo akula muntu ozayiqeda. Nxa befuna ukubona inkohlakalo kabahambe ngomgwaqo wenkayi from eQueen's Park khonapho kumguza khonaphana. Usuke lapho uye emapholiseni enyathi bagcwele imigwaqo yonke bafuna imali. Usuke lapho uye enkayi ngivela khona nje kathesi. Ngihambe khona izolo ngayaphenduka izolo. Hhayi sebehlupha lokhana okudlula okukamgabe. Akula muntu ozakuqeda lokhu.
Lenjani mthakazi? Ukhawunda sibanda lapho kutshana. Heyi bantu benkosi, kuyadanisa njalo kudabula inhliziyo nxa kuthiwa khona abantu kukhwezwa impahla ngama-300% amanzi ukuthi awukhweza ama percentage ama 300% ngoba even 50% that's abnormal percentage, that's an abnormal markup ongayicharge wherever. Any business ukuthi khona uyathola so charge or something like 50%, it's very abnormal. Vele kwakho kuvele kuphezulu kakhulu. Abantu baleminyaka benayengezelela imali, ama-petrol ahlale ekhwela, uyazi into zonke ziyakhwela. Kathi ushiwa urhulumente lo, ucabanga ukuthi abantu le mali bayithatha ngaphi shuwa, angakaze abafakele yona. Abantu nxa bekhala ukuthi bayengezelele imali, even 100%, urhulumente kakuvuma. Kodwa naye umesecharja, ucharja wona lama-300%, what is that shuwa sibili? So nxa ukuthi uzafuna ukuthi kukhwezwe amanzi nge-300%, kuthi kuphela abantu sekumele bengezele imirholo ngama-1000% at least. Ngoba yini kathi khona kokunjalo vele shuwa yini sibili? 300% markup oyi-edayo, angikwazi ukuthi lowo muntu angabe kufundile loba njani. Angikwanisi uku-understand ukuthi government le ukuthi kanti isebenza njani. Mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu bebezama ukuthi bathi bayengezelela amanzi nge-3%, basebephambanisa nje bathi 300, ngoba even nayi 30% is too much. Angeke kuveke kwenza kwengezelwa ngama-30%, mhlawumbe bebezama ukuthi 3%, ngoba vele esituation yakulelanlizwe ama-percentage amele afakwe ngama-1% nje, at least ama-1%, 1.5%, kumbe 0.1%. You were to go expect that. Not 30%, not 300%. 300%. Hi. Then into a jalo I for my account, some nanga zungu. 300%. I call that. Anga zungu is a very good account. What kind of business is that was? You may be a lama police appeal in a day. You can tell me now police of a series of a very good Pumunta business in this jar. Angaze ukuthi ama-petrol akhwezwa every day, intengo ziyakhwezwa, ukudla kuyakhwezwa, amanzi bona la abesesiba yi-300%. Nxa siyahlangana la ma-percentage ama-petrol le nto kuyakuba imalini phela musi 1000% vele. Hawu bantu benkosi shiwa kele sihawukeleni. Hawu
mina ngithi ubaba umnangagwa kulaba abantu abathengisa imali karathe kakhulu aba i-management ebank eyethatha imali niko siphatheleni besiyathengisa imali phandle, ngoba yiyo ebangela inkinga yonke le esinayo. Kabarathe kakhulu i-management ebhenki ethatha amasotshalala amapholisa begcwala emabhenki lapha bebona ukuthi i-management yenza into esemthethweni. Abantu bephiwa imali ezabo ebhenki, akhona ukuthi besincitshe imali ebhenki bethi imali ayikho ebhenki besenzeka ukuyithatha benikwa osiphatheleni ukuthi besithengisela phandle. Sinikwa ngipho ngipha imali zethu 100 ngelanga 50 ukwenza ukuthi siyethenga imali phandle. Uhulumente karatha abantu management ebhenki imali ningi kakhulu, ibhondi eliphande nxa ufuna ukulithenga uthenga inqwabanqwaba oyifunayo uyichiye. Okutshengisa ibhenki kayehluleki ukunika abantu imali ikwanisa ukuthatha imali niko siphatheleni phande ukuthi besithengisele imali ebhenki ikwani ukuthi siyiphiwe ikwanile.
Ngoba indaba yokuthengiswa kwemali sisenza intengo zikhwele mjokojo, ngoba umuntu odi impahla yakhe sekuthengisela iprice ezimbili imali ekucharge imali yokuwoda imali aphinde akucharge imali yokuwoda impahla lezi, then sokusenza into yakhe ayithengisa idure kakhulu ngenxa yokuthi uyabedenga into ezimbili imali kanye le mpahla ayithengisayo. So akuvalwe lokho kokuthengiswa imali vele, ngoba yikho kusibangela ukuthi intengo zikhwele nsuku zonke. Kundaba yekhokesha ukhulumende ukwanise kakhulu sibili lapho, ngoba imali sithengiselwa abantu phandle amabhenki. So i-RBZ kayithatha inyathelo eziqinileyo ukuthi amabhenki kanika abantu imali zabo bezihole zigwanile ziyi-cash, then ukuze imali rotate ibuyele ezitolo iphinde ibuyele ebhenki, ingadathwa ebhenki siyanikwa abantu abathengisa imali besithengisele imali zethu thina sifuse sizihole ebhenki. Uhulumente lapho ukukwanisile kalungisisele indaba le masinyane isebenze, siphiwe imali zethu zigwanile emabhenki zingabi lokho ezibhodiswa.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu leyo liwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Siyabonga, kodwa ke siyacela ukubana lisithumele imilayezelo emfitshane engadluli i-2 minutes. sokulungiselelwa ukuvulwa isikolo esitsha esithiwa United States Achievers Program kumbe USAP Community School eHarare esiza kuba labantwana abenza izifundo ze-lower 6 kusukela ngozibandlela ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano obona ngenhlelo ezijiyeneyo esikolo lesi esizimeleyo uthi abantwana abakhaliphileyo abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bazancediswa ukuba bafunde esikolo lesi. Abenze kahle balakho ukuqhubekela phambili ngezifundo zabo emakolitshini kwele Melika lapho abazathola khona uncedo lokuhlawulela imfundo yabo. Kuzafundiswa izifundo zama-sciences kanye lesilungu esijulileyo. Okwamanje kulungiselelwa ukuthi abafisa ukungena kuhlelo lolu bathole ama-application forms endaweni ezijiyeneyo okulenhlelo zeMelika emadolobheni. Kumele ama-application wonke atholwe ngabawahlolisisayo eHarare kungakafiki mhlaka 20 Mfufu. Kusukela ngomnyaka ka-1999 sokufundiswe abantwana bedlula amakhulu amane kwele Melika ngaphansi kwalolu hlelo. Abanye bagcina besenza izifundo eziphezulu ezinjengama-PhD. Ukuze sizwe okuningi ngesikolo lesi, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loNkosazana Charmaine Nyakonda ozabe efundisa esikolo lesi.
Isikolo sabantu abakwaziyo obio, ophysics, labochemist, labomath ku-A level. So abantu abakwaziyo those subjects ku-A level bazo-enrolla for that school and get into that school. But inkinga ukuthi ukungena esikoleni sona kumele ube labo A labo B, kumele ube excellent, kumele ube kwazi into oyenzayo, kumele utrye isikolo.
Obhadalayo mbani i-school fees?
Wena uzatho ukuthi hhayi mina yiso isikolo lesi akade ngithi bengibhadala imali engaka. Ungasitshela ukuthi ubhadala imali engaka, i-socialize yimali ekhona ukuyibhadala. Uyabona into engitsho?
Ye, ukuze ungena esikolo lesi kumele wenzeni?
Kumele ube labo A labo B uma esikoleni nje. Kodwa isikolo sama-sciences but kumele kube labo A labo B in general ngoba kumisa wonke umuntu a-apply nje but sizothatha abantu abayi-45 uza-aplya kwaseHarare egwele ebulawayo langabi ngaphi lanje la uyabona ukuthi umuntu wakhona kumele abayazi ukuthi ayenzayo.
Singathi-ke sivulwa nini isikolo lesi?
January inamfundisa ibhaya esikolweni sakhona.
Ye, nxa sisikhangeleke khonokho ke ukuthi i-USAP Community School siyakwazi ukuthi abantu bacabanga ukuthi enxa yebahle bethole ama-scholarship le nto ezinjalo kume njani khonapho?
Mina sifuna abantu abasiqambela abangikhothizaresearcha ukuthi bekwazi iqiniso. Uzashiyela ukuthi wena ububhadala malini ma ubukhona ukubhadala $10 ungathi i-school fees sethu sikufuna wena njenge-student sizakuyekela ukungeni yabo into engitsho sibe sesimetha need-based financial aid.
Right, khona ngapho ke kobulawayo, khona ngapho kobulawayo ke singathi abantu kumele benzeni nxa ukuthi umuntu ufuna ukuthi angene kuhlelo lolu.
I-application form ibhaliwe ukuthi you should be averaging on A's on B's.
Uyayithatha ngaphi i-application? Uyabe uyayithola ngaphi?
Ku-advertisement yethu umuntu ule link. But ma umuntu engela link, uma ngazi isikola ngithi futhi ngethi ama-application form physically. Ku-Facebook, la ku-social media. But nxa umuntu engela access to social media nxa ese-body and sizama ukuhamba out emathebeleleni sihambe kuma-boarding schools sibatshele ukuthi no kule-scholarship esinje esila kuzotshela ukuthi usesikoleni esikuphi umuntu akhona omntuzi lakhona because atezindlela e-asha esirene ethekwane esolusi and mina ngizabe ngihambe esikoleni okubopokhona la kuma-askets nangabi enza khona ukufika khona but uma ngingafikanga usile ngani awuzwanga ukuthi ngifikile endaweni lapho khona and umuntu yakhona ukuhambe e-North American space ekobulawayo esemarket ezwa nge-program yena le. So ma esesikolweni esingafikanga whatever but ezinkinki yangikhona ikhona or ebonile ku-Facebook wathola i-link because ku-Facebook kule link ye-application yangikhona e-North American space eyikhulumayo kule free Wi-Fi for anyone as long as you are Zimbabwe you have an ID. Kule free Wi-Fi so uzohamba e-North American space uyezwa ngithile ama-application form ngathiya le flyer thi ama-application form ayi-13 le flyer le Wi-Fi ma bengazi ukuthi yini yona le i-USAP yabikhona so xa kungumuntu nje ongakhona ukuaccess i-internet. They can go there because internet is free.
Ye, asithi umuntu lo usekhaya kukhona ngale ye ematopo esikolo se-high school.
Umuntu akhona esekhaya kulo muntu onjengawo mbonele wakhuluma lami. Kungitshela ukuthi angitshela ukuthi hhayi mina umuntu engimkhulumelayo mfuna umncedisa apply and but ngasuza khona uku-accessa because ematopo kuzanihlupa ukuningifiki. Baninga ngebhajethi kuyafika ematopo. But I mean, I budget for as much of my talent as I can do. Yeah, but so when you have to move your I'm going to pay. I mean, I say, take move your tie, e-link, you apply on Facebook. Yeah, for Muhammad, we use up all the education matters on Facebook. My tools are totally linked, young one. And my way, Shula, who's a German child, and a Shula, and here's some comments that I'm linking a message.
Lo ngunkosazana Shamini Nyakonda, umbalisi wesikolo esitsha esithiwa sona USAP Community School. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Kusukela kuSibandlela kusiya kuNhlolanja.
Bendala Sandra Ndebele sidobela uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ibhanga le-RBZ selihlehlele emuva kusinqumo sokumisa abenza umsebenzi wokuthumeza lokuthengisa imali ngomakhalekhukhwini i-cash in cash out kodwa sokule migoqo. Abesifazane sebekhuthazwe ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yebele ngobunengi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngo-7:30 kumbe sidibane njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngo Chris Gande.